Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 11 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umuntu ukukhangela amamerit ecala njalo odaji nxa bejaja into abangajaji ukuthi ngoba besaba ubani but abajaji icala bekhangele ukuthi isethe ubufakazi obungakanani njalo icala liminjani.
Umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Federation uNkosazana Henrietta Rushwaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshelwa kwakhe ukuzama ukuphuma elizweni legolide ngomnyaka ka-2020.
Okumqoka ukuthi kumele kutshintshwe indlela esikhangelana ngayo sikwazi ukuthi ukhetho nokuhamba lalokho esidemokhrasi vele kuyavunyelwa ukuthi abantu baphikisane kodwa kumele abantu bavulalane.
Abantu bakwele Kenya balokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezikhanya zindala khona zombili phakathi kukamnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lingene esaladeni namhla kobulawayo likhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi okuluhlelo olusaqhubekayo esigabeni zonke zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Miners Federation uNkosazana Henrietta Rushwaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshwa kwakhe ngomnyaka ka-2020. URushwaya wabotshwa egcekeni lendizamtshina eleRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare elungiselela ukugada indizamtshina. Wetheswa umlando wokuzama ukuphuma legolide elizweni ngudlu. Igolide leli lali lesisindo samakilogram ayisithupha i6 kg, njalo libiza inkulungwane zamadola emelika ezedlula amakhulu amathathu $330,000. Ngemva kokubotshelwa icala legolide leli, uRushwaya waphinda wetheswa elinye njalo icala lokuzama ukufumbathisa isisebenzi se-airport nge-$5,000 esivalamlomo ukuze simvumele agade indizamtshina legolide leli. Kodwa ngemva kokuthethwa kwaleli cala umantshi uLenmore Mapiye unqume namuhla ukuthi uhulumende labashutshisi bakhe behlulekile ukuveza ubufakazi obusobala obukhomba ukuthi ngempela uRushwaya walidala leli cala. Lanxa kunjalo uRushwaya ulokhe ebhekane lecala elimqoka elokuzama ukuphuma legolide ngudlu elizweni igold smuggling. Uyalilandula leli cala esithi kenza ngalokho ngabomo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Into ekhona yokuthi xa kusenzakala izinto ezifana nalezi abananzelele ukuthi yizo izinto ezigcina zisenza ukuthi abantu beqhubeke besenza izinto ezingalunganga elizweni ngoba bebona ukuthi bakhona abanye ababanjwa abaqede bayekele ilobu bufakazi bukhona.
Bakhona Dube abathi okwenzakale lamuhla yikho ukusebenza kwayo phela emthethwandaba, umuntu nxa engelacala kalacala nxa elalo ulalo.
kodwa ke uhlupho olukhona ngelokuthi kwesinye isikhathi indlela ama ngendlela imithetho endaba esebenza ngakhona noma ngithi indlela abasombulula ngayo amacala kwesinye isikhathi kuthiya abantu bengathi balokucabangela ezindlela ezithize ngoba sokungathi umunye umuntu nxa kuwukuthi mhlawumbe kukhona elinye icele alisekeleyo kudika kube imphumela yakhona ihliyazi ukuthi izaphupha njani nxa usekele elinye icala kudika eminye imphumela njalo ingafanali njengamanye amacala esiwabonayo ukuthi abanye abakwamanye amacala kwamanye amacele ezopolitiki bagcina sebesiba bagcina bebotshelwa izinto ezingelamsebenzi kodwa abantu abanye abenza into elibufakazi bagcina bekhitshwa kodwa into ekhona ngeyokuthi akungakhangelwa ukuthi umuntu uvela ngaphi noba teni umuntu akukhangelwa amamerithi ecala njalo ojaji nxa bejaja into abangajaji ukuthi ngoba besaba ubani but abajaji icala pertaining ukuthi bekhangele ukuthi lona icala liphethe ubufakazi obungakanani njalo icala liminjani kuphela yindlela abantu bekhangele ngayo
icala lakhe leli elimqoka asabhekane lalo elokuzama ukuphuma legolide ngudlu elizweni ubona lihamba njani lona
lokho nje babukubo sekusobala ukuthi nje lokho sekuyinto nje ezavele iphelele emoyeni nje emoyeni njengesithukuthi kuzenja lokho nje ukuthi mhlawumbe lalele lokho lisaqhubekela phambili yikukwejisa nje kuphela ekugcineni kuzagcina sekuthi abantu labo baluze i-interest yokulilandelela icala lakhona ligcina liphela nje kanjalo ngoba kusobala ukuthi alikho icala azatholakale lalo nxa ukuthi oredi lalenaleli abavele abekade kulobufakazi obupheleleyo sevele wayekela
umnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusaswe abantu bakwele Kenya balokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezikhanya zindala zombili khona phakathi kukamnumzana William Ruto lo mnumzana Raila Odinga abezindaba abe-Reuters babika ukuba ababili laba yibo abahamba phambili ikhomishini eqhuba ukhetho lolu e-Independent Electoral and Boundaries Commission ilokhe isethula impumela yokhetho lolu kumabonakude lasenkundleni zokuxhumana ikhangelelwe ukwethula impumela yokhetho lolu kungakedluli umhlaka 16 kulinyanga I-Reuters ibika ukuthi okwamanje sokubalwe amavoti edlula izigidi ezilitshumi lantathu 13.3 million. Phakathi kwamavoti la uRuto ulamavoti edlula kancane ayizigidi eziyisithupha 6.7 million kuthi Odinga yena uyamlandela phose ngamavoti afanayo 6.5 million. Abathole amavoti ayingcosana okwamanje ngumnumzana George Wajakoya lo mnumzana David Wahiga. Kukhangelelwe ukuba ikhomishini le izaqhubeka isethula amavoti asebaliwe. Abadabuka eZimbabwe ababukele okwenzakalayo khonale kwele Kenya bagoqela umnumzana Tendai Biti owebandla le-CCC. Yona ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ukuze sizwe okunengi ngokhetho lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Mdladlandiweni ocubungula ezombusaswe.
Ukhetho lweKenya sifundisa ukuthi kwezombangazwe akula lokho esithi sikhiwa ngama-permanent enemies. Sinanzelela ukuthi ngo 2008 thereabouts owaba khona lengxabangxoza yodlakela phansi kombuso kaMwai Kibaki lo mnumzana Raila Odinga kwakungabona nangamandla la zombusazwe kodwa namhlanje ibandla lika Uhuru Kenyatta selibambane lelithikisayo lasichasa uRaila Odinga okusikhombuza okutshengisa ukuthi abantu akumelanga bangene ngenhliziyo yezokhetho ezombusazwe abantu bayagamulana bebulalane kodwa baphezulu bevuke besekelana besekelana kuyisifundo eZimbabwe ukuthi let's not kill maim each other in the name of politics. After all, the next morning we can be supporting each other. For me, it's a big lesson for political players eZimbabwe lapha ukuthi inzonzane sibone ebulenjini esibona ezigabeni ukulwa ukuthethiswana akusise ndawo bakusasa abaphezulu kwase bekhulumisana so asifundeni njenge isizwe saseZimbabwe.
Babanduweni, kungenzakala na eZimbabwe khonoko esikubona kusenzakala eKenya ukhanya ngazani kuqhutshwa ukhetho olukhululekileyo?
Kwenzakala kunakana ukuthi mina abantu kumele baguqule sithi yi-value system ngesikhiwa. Sazi ukuthi ukhetho impumelelo yalo ikabili, lo osesikhundleni sengaphuma, lo ophikisayo angene, kumbe lo osesikhundleni ahlale. Kodwa okumqoka ukuthi kumele kutshintshwe indlela esikhangelana ngayo sikwazi ukuthi ukhetho uhamba lalokho esiyidemokhrasi. Vele kuyavunyelwa ukuthi abantu baphikisane kodwa kumele abantu babulalane. It's possible eZimbabwe kodwa kudinga ukuthi sizinuke amakhwapha njengelizwe, sazi ukuthi i-political system yeZimbabwe kumele layifane la abanye amazwe nxa sifithi ngempela uyayi-democratic country. So ngumbono wami bona ngani kungenzeka, kodwa kudinga ukuthi sitshintshe i-value system and begin to see each other as human beings. Lesibona njengabantu okokuqala, singabonani singakabona nje abantu abaphikisana kwezombusazwe.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Intatheli zindaba bezibuthene leziphatha amandla zikahulumende eKadoma namuhla kukhulunyiswana ngomthetho obunjwayo ozalawula ukusebenza kwentatheli oMedia Practitioners Bill. Ekhuluma kumbuthano lo umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe umthetho lo uqhakathekile. Ngokunjalo uthe bakubone kufanele ukuthi banxuse intatheli zindaba ezivela kunhlanganiso ezijiyeneyo ukuze bakhulumisane bephana amacebo ngalokho okumele kumunyethwe yilumthetho. Abanye abangenele umhlangano ngabeZimbabwe Media Commission, abe-ofisi yegqwetha likahulumende elikhulu u-Attorney General, abeZimbabwe Union of Journalists, Media Alliance of Zimbabwe, Young Journalists Association, labanye abenhlanganiso ezijiyeneyo. Ezinye intatheli zindaba zithi uhulumende kumele achiyane lokuzibumbela imithetho ngoba esikhathini esiningi eyabe elenjongo embi. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lingene esitaladeni zakobulawayo namuhla likhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi okuluhlelo olusaqhubekayo ezigabeni zonke zelizwe. Umsekeli wasikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Siziva obekobulawayo namuhla uthi bangene ezikolo, enkundleni zemidlalo yenguqu kanye lezinkonzweni bekhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuze babhalise. Ukuze sizwe okunengi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo umnumzana Dinashe Kambarami osaphethe isikhundla somgcini sihlalo ogatsha lwabasha ku-TCCC kobulawayo.
Okwenzakele namuhla luhlelo esihlezi siluyenza njengebandla le-TCCC ukukhuthaza abantu ukuthi bebhalisa ukuvota kulohlelo esiluyenzayo olomgwazo lapho amalunga awe-council awe-parliament abaku-TCCC lezinye inkokheli nje eziku-leadership yethu yibo abantu abadeployiwe ukuthi sibe zingena ebantwini sisiba la ma street committees sikhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuthi bayevota. So leli hlelo alukhangelanga kuphela kulabo abasekela iTCCC, luhlelo lwama citizens, luhlelo lwezakhamizi zonke ezisezimbabwe. Siyakwazi ukuthi umuntu wonke uyadubeka eZimbabwe. Into esesikhangelane lazo eZimbabwe ayisizo zamabandla, yimpila kahle yomuntu wonke oweZimbabwe. So sikhangelela ukuthi abantu besukume, sibakhuthaza besukume ngabone ngibabo bonke bebhalisa ukuvota. So luhlelo esihamba ngalo, sihamba sisiya kuma street lapha esihlala khona ngesigaba ngesigaba ukuthi sikhuthaze abantu bebhalisa ukuyavota.
Siyabona njalo ukuthi inani labantu ababhalisela ukuvota lihlezi liphansi. Ingenelisa yini ukulikhuphula? Njalo kungani abatsha bengahambi ngobuningi babo ukuyabhalisela ukuvota?
Ngiyananzelela nje sithandekile ukuthi inani labantu ebelibhalisa nje inyanga ezidlulileyo ukuthi bayovota beliphansi. Kodwa nje ngohlelo lwelo esihamba ngalo olumgwazo abantu sebesukuma ngobuningi babo besiyabhalisa sibili. Lokhu kuyasikhuthaza kakhulu njengenkokheli, kusinika intshukuntshu njengenkokheli ukuthi abantu ngendlela abazimisele ngayo kathesi siyanquba sisiya kukhetho lika 2023. Ibandla lethu indlela esingene ngazo nje sikhuthaza abantu sibancedisa ukuthi bayevota kwenze ukuthi lathi sibone ukuthi hayi sokusobala lathi nje isikhathi sesifikile njengelizwe ukuthi sibe sithola ukukhululeka sithole impila kahle eZimbabwe ngendlela abantu abazimisele ngayo ukuthi bebe lempilo engcono bephume kuhulumende wezanu PF osubahlukumeze kakhulu isikhathi sesiside. Abantu bayadubeka and bazimisele kathethi ukuthi hayi u2023 bazasukuma ngobuningi babo besiyavota.
Umnumzana Tinashe Kambarami ngosaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo wogatsha lwabatsha ku-TCCC kobulawayo. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe athi aya phambili ngamalungiselelo okhetho lokudinga amakhansila ku-Ward 1, Ward 14 lo-Ward 16 ebulilima ekuqaleni kwenyanga ezayo. Ukhetho lolu ngolokugcwalisa izikhundla ezatshiywa ngokhansila bezanu PF umnumzana Tony Mlotshwa, untungameli Dube kanye lowabhubhayo umnumzana Telani Mabena. Kulife Talk wasihluzeni bomama namuhla sikhangela ukuthi abesifazana baphatheke njani kukhetho lokudinga umongameli wele Kenya lapho ezikhanya zingutshikilo bhanqa phakathi kukamnumzana Raila Odinga lomnumzana William Ruto. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe, ukule Rwanda namhla lapho axoxisana khona lomongameli Paul Kagame ngokudlelana kwamazwe la kanye lelizwe lakhe lele Democratic Republic of Congo. Ele Rwanda lithi LDRC lisekela amalicratsha awohlobo lwe-M23 alwisana lelizwe leli. UBlinken wethekelela kwele South Africa le-DRC. Bazonde okumangalisayo abadlelana lowayengumongameli umnumzana Donald Trump kulandela ukungena kwamapholisa ensitha awe-FBI endlini kaTrump eMar-a-Lago eFlorida lapho bathethe khona amaphepha okucatshangelwa ukuthi ngakahulumende abebanjwe nguTrump. Abakubandla lama-Republicans bathi kubi lokhu okwenziwe yi-FBI. Kodwa ababona ngezomthetho bathi i-FBI yenze okusemthethweni ngoba uTrump ucatshangelwa ukuba wela maphepha ayimfihlo. Ele mali lithi okwamanje likhalela amasotsha angama-42 abulewe ngamalicratsha ohlobo lwesimuslim kuzwana ezivuleyo amasotsha la abulewe kusetshenziswa indiza mchina ethele imibhobho ebizwa ngokuthi yi-drone. Ilizwe leli selidinga usekelo kwe-Russia.
Ibandla le-TRIPC selisole kakhulu uhulumende ngokuqhubeka evalele amalunga alo alichumi lanhlanu 15 entolongweni njalo esala ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Abantu laba bagoqela amalunga ePhalamende uMnumzana Job Scala loMnumzana Godfrey Sithole bona asebelenyanga phose ezimbili bevalelwe besetheswa amacala okuphehla udlakela olwenzakale eNyathime kulandela ukubulawa kwelunga le-TRIPC uNkosazana Mo Blessing Ali. Kumbiko eliwethule namuhla enkundleni ye-Twitter, ibandla le-TRIPC lithe abantu laba babotshelwe ize, ngakho lithi kumele bakhululwe. Leli bandla lithi ukubotshwa kwabo sikhala kuyindlela nje kahulumende yokubahlukuluza phambilini kokhetho lomnyaka ozayo esebenzisa amapolisa. Kodwa uhulumende abezanu PF kanye lamapolisa bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le-TRIPC uMnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Isandla somthetho yindaba sicime nxa kuyinto zepolitics kuphela. Ngokuqala lokho, isandla somthetho yindaba sicime nxa kuwumuntu obizwe ngamaphoyisa kwathiwa kabuye enkambeni wazihambela yedwa ngesibili lokho. Isandla somthetho yindaba sicime nxa kuwumuntu o-opposa ukusebenza kukahulumende ngesikhathi lokho. So kuyamangalisa ukuthi kambe shuwa kulo muntu ongabe ngakuboni ukuthi eZimbabwe kade sesikhuluma kunjenje kulamasela angadingwa ngamapholisa kodwa ehamba ebonakala ezitaladeni. Kulabantu ababulela abantu abadingwa ngamapholisa kodwa behamba ezitaladeni. Kuyatshengisa sobala ukuthi uhulumende lowo nguhulumende okuganga othiya egabheni. Ngoba abantu asikhuluma ngabo ukuthi bayenze badale amacala ababulalanga muntu. Uhulumende wezanu PF udlala ipolitiki, ubopha abantu ebabothela ipolitiki ngoba sesifika kuma-election ngo-2023.
Naso babachuma kuthiwa liyapolitika lapha lihlukuluza amalunga e-TRIPC ngoba sokuyiwa kukhetho.
Right, okokuqala engifuna sikufake sobala and owaziwa yini lo mfowethu uVebe yikuthi iZimbabwe ilengasa ezintathu ezidala i-state, kune-judiciary, kune-executive, kube ne-parliament. Indaba leyo esikhuba ngayo kathesi i-under one of the arms e-judiciary. Asingenelisina khonapho ngoba vele umthetho bawuvumi. Nxa udale icala uyahamba uyoma laphana awumi ugqoke ibhashi lakho elokuthi kumbe wenzani ngoweTRIPC. Uma uyigqoke ibhashi lakho elokuthi kwenze into esithi thina wephule umthetho okhona khonapho. Abantu abana abakho elokuzeni ecourt ngenxa yokuthi bona ngamalungu e-TRIPC basecourt ngenxa yokuthi bona because i-violence iyabonakala egcekeni babanjwa. Kati bangaka abantu abaku-TPC abanekho before these courts baningi kakhulu including yena umfowethu ubaba uBhebhe. So we cannot talk about this thing sengahamtaa ngokuthiwa iZanu PF ngohulumende sebabambele ukuthi bona bona bangamalunga e-TPC. No, that is because of izenzo zabo ezingenzeka ukuthi ligcine sebephambili kwamakhoti.
Baba Bhebhe,
ukwenza bangitsho i-bail kuyini? Question mark nga. Kubulewe umuntu lapha unkazana lo esikhuluma ngaye. Laba abantu ikakhulu uSikhala wayekhulumela inkazana lo ngoba oyiloya lakhe. Nxa usubopha umuntu omele umuntu obuleweyo uvalani? Question mark nga. Why sokuhlukuluzwa kukhanya kuphuma ezindabeni kubozo zindaba ungethusi uhulumende ukuthi umuntu obotshiweyo usengowe-CCC kodwa kubulewe umuntu we-CCC utshoni konoko uyabona okushuphayo ngabantu abasibuse for 43 years yikuthi sebenesidinira izinto abazonayo for 42 years kasese siyahawula siyanuka ngobuyanga eZimbabwe iZambia isithumelela ekade siyihleka izolo wonke amazwe asigombolozeleyo ayasihleka namhlanje kodwa besiwahleka izolo okwenza ukuthi izane ingayangeki ukuthi sesikhonapho ukuthi mesikhona kuyini noJoseph Shimayina lo ukwenza ukuthi angayangeki kuyini nxa engayangeki kahambe enyangeni iyemnceda kumbe kahambe echurchi ngokulohlupho lwakhe angadifendi iparty yakhe ngoba iparty yakhe ayisupportayo kodwa kadifende iqiniso linjengoba linjalo ngoba iqiniso alibuqedi ubuningi
kuthiwa mana eqinisweni baba Chuma kanti phezu kwalokho bakhona abanengi abakhala ngokuthi kungani uMashayanyika olilunga lezanu-P F ophume ekhuthaza ukuthi uChamisa kumele abulawe kungani lokho engabotshwa nxa umthetho ulandelwa kuhle
ekumele ngiqale ngakho kwathesi lapha yikuthi khona njengoba ngitshilo mina umuntu uyanxosha ibheyili ngezizathu eziningi ezithiyeneyo siyakwazi sobala ukubana u-honorable usikhala endiyana ebevele ekubheyili and ibheyili abe yiphiwe wayenikwe esikuthinto kwana ngesikhiwa ama-conditions angikhona amanye ama-conditions ayebhela ayewaphiwe yona lawonena ungabonakali usubuyela futhi ku-social media usiyakhuluma ngokudlangudlangu njalo siyayi-encourage-a ukudlangudlangu so usuphiwe ibheyili waphiwa leyo condition then usuphumile nanko usubonakala futhi wuwo osuku-social media usiyakhuluma futhi uthi asabheni siyotshaya abantu sale zamntu esila kumele sibatshaye and sesisekhona ngale nyaka ine uyabatshaya usuke lapho kuhambe kuyenzakala khonokho anakuthi usuyephule i-condition owawuyiphiwe kuqala uphiwe ibheyili yale ndaba ngayikapheli nokuphela isahlubungulo uphandle uphiwe ibheyili sufuna susephula anakuthi konaphana sokusiba nzima so i-court inangwayo wenza ungubani bungubani ila ivuma ukuthi hhayi kuqala ubuye lapha phambi kwethu sakunika ibheyili sakunika la ama-condition kodwa wehlekile ukuwagcina hayi so this time hhayi angisakuniki ibheyili indaba yabo izihlubungulo iphele so lokhona it is nothing to do with politics it just simple law
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-TCC umnumzana Abednego Bebe lithiye indlebe kuhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusasa lizwe ihlandla lesibili lalingxoxo Brenda Fassi inzwisa kuphela esigqibela uhlelo lwethu siziphethe ngebezihamba phambili umholi wenhlanganiso yabembi Zimbabwe Miners Federation uHenrietta Rushaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshelwa kwakhe ukuzama ukuphuma elizweni legolide ngomnyaka ka-2020 abantu bakule Kenya lokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezindala zombili khona umnumzana Raila Odinga lomnumzana William Ruto kwanele mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk yimi untungameli Nkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.